yikho siqhuquzela ukuthi uhulumende ngabe uyanika abantu usizo lo lesithi i-cushioning package ukuthi benele sibabuyele emsebenzini. Abanye sibili kathesi abalaluthi eqinisweni.
Uhulumende uke waphathisa abantu abagoqela amalunga enhlanganiso yenu. Uncedo lwakhona lilubona lwaphathisa na kumbe kulokho kusadingakala ukuthi abantu baphiwe njalo olunye uncedo?
Usizo olwalethwa nguhulumende angeke ngithi lusizo ngokulinganisa ngoba abantu bathi sebelinde inyanga ezingafika ezinhlanu enyakenye banikwa imali engalingana lamadola amahlanu ezwe le-America ngiyakithi yayi 600 RTGS aso mali esingathi lusizo. Uhulumende wayelinganisa abantu badana kakhulu ngoba babekhangela ukuthi bathola usizo olungcono kodwa hayi lolokhona okwabuyayo and kunjalo nje usizo lwangikhona lolo lazange lufike ngaphi azange luncede eqinisweni lonke. Umuntu engathi selinde 5 months nxa sikhayela ngesikhiwa abe sephiwa i-$5 kuthiwa lusizo kambe shuwa sebesithi sabantu nxa siza njalo na.
Ungasitshela ukuthi ukuze amabhizimusi amancane afana laweni wona lawo aphumelele kuyini kahle kahle okumele kwenziwe ngalesi sikhathi esecoronavirus?
Okokuqala ukuthi uhulumende kumele abise usizo usizo olohlonzi usizo oluzenceda abantu olusizo njengomlomo kube imali ukuthi abantu basukuma ngayo. Okumele kwenziwe ngalesi sikhathi ukuthi kumele abantu beqhubeke bevunyelwe basebenze emkambo belandela izinqumo zenezi eze World Health Organization ukuthi bagqoke ama-mask bageze izandla xa bethengisa batshelane izikhala khona ukuthi i-physical distance kumbe i-social distance xa umuntu ethe wangafuniki ebantwini lokuthi imkambo le abasebenzela khona qheliswe batshelwe izikhala ngoba eminingi khona iminyene so yimzamo kumele yenziwe ukuthi abantu basebenze kuhle ngokunjalo kuyamele ukuthi bakhanyelwe bancediswe futhi bakhunjuzwe ukuthi bengakhohlwa ukuthi balandele izinqumo lezi so kungathi-ke amapholisa nalawa akhangela izinqumo ze-COVID-19 angazulazula engene emkambo ekhangela abantu encedise inhlanganiso ezinjengezethu ezilabantu ababhodabhodayo esibacelileyo ukuthi bakhangele abantu bafundise abantu ukuthi balandele izinqumo lezi. Yikho kudingakalayo ukuthi abantu bangene emkambo even ozothenga angene laphana akhanya ugezile izandla egqokile imask abantu bengakhohlwa kube nje into esesiphila layo sikhumbuzana malanga wonke. Yikho kuqakatheke kakhulu kodwa umqoka futhi ukuthi abantu bathole imali yokuthi basukume ngayo nokuthi ilizwe nje kalibe lohlelo sibe le-strategy sokuthi vele xa sokuthe kwaba le-COVID-19 abantu abasebenzayo bangancediswa njani kube le-strategy at national level kumbe phezulu khona uhulumende esibhaliweyo esiyalandelwa kahle kahle.